sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 14 kuLwezi 2022 nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje.
Asuze ndaba okungaba zindaba ngoba into ekhona eZimbabwe into ekhona kumadala ephalamende nje umhlaba wonke. Kodwa ngoba kunabantu abafuna ukungcolisa imondlela bazayenza engathi into entsha.
Abaphikisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bachothoza umnumzana Douglas Monzora ophiwe imota leplazi.
Yayanisa ukuthi uma uzithi ungu-leader we-opposition, i-opposition kungabantu jikelele abahawulayo, wena bese uphiwa lezo zimoto ezinkulu akomercedes benzi labo Land Cruiser.
Kodwa abasekela uMonzora bathi kufanele anikwe konke akufunayo ngoba ukhokhela amabandla aphikisayo edale lephalamende. Abakubandla le-ZANU-PF sebehlawulisa uZulu indawo okuthengiselwa khona impahla etshiyeneyo kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Abaphikisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bachothoza umnumzana Douglas Monzora ophiwe izimota ezimbili lepulazi. UMonzora uthi kulilungelo lakhe ukuba aphathwe njengomuntu oyisiphathamandla sikahulumende. Umnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe uthi akuqedakali okwenziwa nguMonzora.
Kukuliwe ukuthi i-system yeZANU-PF iyarewarda labo benza imisebenzi ethile for bona ukuze ba-achieve ama-goals zokuthi bahlale besembusweni. So okwenziwe nguMonzora kuyayangisa ukuthi uma uzithi ungu-leader we-opposition, i-opposition kungabantu jikelele abahawulayo, wena bese uphiwa lezo zimoto ezinkulu kangako-Mercedes benzi labo Land Cruiser. Uthi uthungamela abantu abahawulayo. So kulihlazo into kamunzi balihlazo le.
Ye kodwa ngokutsho kwakhe phela uthi uMakhuphe wayele mota la waphiwa kuzobuya njalo lo Gibson umoyi uGibson Sibanda la wayele mota eziphosa ukufanayo laze lezo. So uthi pho yena ke
uhlupho ukuthi uyabe ukuthole under ama-circumstances asikhumbuleni ukuthi uGibson wayephiwe leyo mota izani vele ingafuni. Kodwa uMonzora uyiphiwe ngokufuna kwabo njalo kuyi-reward ukuthi ubenzele imisebenzi ethile ngoba angithi imisebenzi yakhe isegcekeni. EkaGibson yayivele isegcekeni imisebenzi yokuthi ulwa nohulumende. So bakengela isizathu sokumnika. Kodwa uMonzora isizathu sokuthi bamnikeze siyasazi sonke sisegcekeni. Njalo abathungameli abako-opposition kufanele babhekisise or mhlawumbe ngithi kuyisifundo kithi ngesikhathi sokubana nxa ulwela abantu ususesikhundleni esithile ukuthi kuzokubona kathi i-leader ye-opposition kaso-Mercedes Benz kumbe ni-Land Cruiser kumbe ni-plaza. I-leader ye-opposition umsebenzi wayo is to make sure ukuthi i-government iya-akhawunta i-parliament ifunctiona kahle. Lapho sikhona asizake sibone uMonzora esilwa nohulumeni ukuthi uhulumeni ulambisa abantu, kumbe sibone uMonzora esilwa nohulumeni ukuthi akadilivi kuma-promises abawenzayo. So ukuthi ube ngu-leader we-opposition is not to make a distance kumbe ni-Land Cruiser kumbe plaza.
Umnumzana Fortune Mlalazi ulandela ezombusazwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwembiko kubandla le-MDCT.
Ubaba uMonzora ungena nje kulesi sikhundla uhamba lapho obekuvele kuhamba wonke ama-official leaders of the opposition okwakhe sokuphezulu-ke ngoba ngasakhokheli i-MDC Alliance kuphela eyiyo elamalunga edwa lephalamende amaningi, usekhokhela nayo i-CCC ngoba lesi sikhundla siphiwa ibandla eliyabe liyilo elilamalunga edwa lephalamende amaningi ukwedlula elinye. So njengoba i-MDC Alliance kuyiyo elamaningi, lo ubabumonjera usupervisor nawo ama-members of parliament awe-CCC, okusho ukuthi imisebenzi eyenziwa ngama-members of parliament uyayisupervisor. Lokho kumkhipha-ke ekubeni ngusenator we-Manicaland kuphela, kodwa usengena iZimbabwe yonke. Kungakho ihulumende liyabe likubona kufanele ukuthi limnike ezinye izikhali zokuthi akwanise ukusebenza, ezinjengemota, ezinjengokuthi nxa esephuma aphiwe i-fuel, ezinjengokuthi aphathwe okwehlukileyo kulamanye ama-members of parliament. Asizendaba okungaba kungaba zindaba ngoba into ekhona eZimbabwe yinto ekhona kumadala ephalamende nje umhlaba wonke, kodwa ngoba kulabantu abafuna ukungcolisa umonzela bazayenza ngathi into entsha. Ungakhumbula nge-inclusive government even ama-ministers awetha e-MDC
kulabanye abantu abathi hayi khonoku kuveza ukuthi uMonzola vele udlelana lebandla leZANU PF, ngakho vele kasekho.
Kuzaveza njani ukuthi udlelana leZANU PF khona kuyizinto akade zikhona yena engakabi kuleso sikhundla? Ngikhuluma ngo-2013 ubaba uMonzola engekho lephalamenti, umama uQube ethiwa iLand Rover Discovery yena leyo engiyikhulumileyo phezu kwe-Ford Everest. Mina engikhulumayo yimi engangiyise kuleso sikhundla sokuhamba lo mama uQube, ngiyakufakaza ngokukwazi ukuthi wayele Ford Everest ayitwa njengo-member of parliament wakoBulawayo, wabuya waba ne-Land Rover Discovery 4 elayibona emapikitheni ichaywa mzana kusuka nomthindo wakoBulawayo. Wayeyiphiwe njengomuntu onguye okhokhela idala lephalamende eku-opposition. Njalo ngiyakutsho ukuthi akusiko kokuqala naye uQube wakuthola, kuvele kunjalo ngobaba uGibson Sibanda. Sokusenziwa kube zindaba namhlanje ngoba sokungubaba uMonzola. Njalo amaminista wonala akhona bayaphiwa imoto yokuba ngumember of parliament. Nxa bengaba ngominista baphiwe yokuhamba emakhaya i-Range Rover, baphiwe i-Mercedes Benz yokuhamba lapho kule mgwaqo e-right. In other words, umuntu oyi-1 yake kunemota ezintathu aphinde avunyelwe ukuthi ahambe nge-business class, aphinde avunyelwe lokhu lalokhuya. Into ezikhona kuhulumende weZimbabwe.
Umnumzana Witness Dube ubona ngokwethulwa kwembiko kubandla le-MDCT lesixoxa laye eseHarare. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lonkosazana Thokozani Khuphe labanye ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Kodwa abasekela uMonzola bathi kufanele anikwe konke akufunayo ngoba ukhokhela ibandla eliphikisayo edale lephalamende. Kuyaxokozela emkambo omkhulu koBulawayo okulamalunga ebandla leZANU PF anika abanye babo indawo yokuthengisa impahla etshiyeneyo. Lokhu sokuthiye abathengisa emkambo lo osenzikini yedolobho leli bethithibele. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Labo abangasekeli ibandla elibusayo sebesele bethengisela lapho okungavunyelwa khona yikhansile yakoBulawayo, okwenza basebenze bexotshwa ngamapholisa ekhansili. Amalunga eZANU PF athengisa emkambo athi abhalisa abalamakhadi ebandla leli njalo abhadala imali engamadola amabili, i-$2. Unkosikazi Sibusiso Ntuli othengisa emkambo uthi baphiwa indawo zokuthengisela libandla leZANU PF lapha abathengisa bekhululekile.
Thina laphana ukuze sithole izindawo iZANU ibuyile ikhulumisana labantu ukuthi abantu bahambe bayeregister. Sahamba saregister besithatha sihamba khona ngale. Sithe sesiregistile babuya-ke lapha basitshela ukuthi silandele imithetho yabo, yikho ukuthi siphegelwe besitshela ukuthi senze lokhu lalokhu sikwenza. Abanye belindawo ngenxa yokuthi yilabantu ababesithi bona bangeke basetshenziswe yiphathi, kodwa thina esikubongelayo ukuthi khathesi siyasebenza i-city council ayisihluphi kule ndawo lapho i-city council engafuni khona. Lathi kusuka kusixake nxa abantu laba abagijinyiswa yi-city council besendaweni ezingekho right bebaleka bebuya kithi, kodwa u-5 street wonke sibili yithi thina bebandla esiziphetheyo.
Unkosikazi Molen Simango omunye wabomama abathengisa emkambo uthi bathengisa bebaleka ngoba bengelandawo eqondileyo yokuthengisela.
Kangana lohlupho labomakhokho basithwele nzima sithengisa siphethe impahla zethu ngezandla. Amatamatisi kusifa kube yini, konke kuyafa, konke sikuthengisayo. Kodwa kulabanye abantu abathengisayo kwezinye indawo bathengisa behlezi kuhle bathi bona bangabezana. sithwele nzima kakhulu ngoba bathi bona balamakhadi.
Umnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi njengenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa kabavumelani lokuba abantu babhadaliswe ukuze bathengise ku-5 Avenue ngoba uhulumende evalile indawo le ukuba abantu bathengisele khona. Ngakho lokhu okwenzakalayo akukho emthethweni.
Oqala u-5 Avenue kaka design network kuba indawo yokusebenzela. Abantu bayasebenza kodwa kuloyo kwathola phana kule COVID bavala, uhulumende wavala kakavulwa ukuthi abantu basebenzele. Kodwa ke siyazi ukuthi abantu bazama ukuziphilisa. Ngokunjalo kulabantu asebethatha amathuba besithi abantu babhadale izimali ukuze babavikele bona. Yinto engekho emthethweni eyenziwa ngabantu abanjalo yokugebenga.
Umnumzana Mlandu Ncube, ukhansila ka-Ward 1, uthi uhulumende wayevele efake umthetho wokuthi ku-5 Avenue kungathengiselwa bona bale ndawo abazilungisela abathengisayo edolobheni.
As njengedorobha lakoBulawayo akula ndawo zokuthengisela emakethe laphana ku-5 Avenue, ngoba kuvele kulomthetho nje owavela kuhulumende owathi abantu bengathengiseli ku-5 Avenue. Yikho nje sibhizi silungisa indawo lana okuthiwa ko-Bactors ngale e-terminus lana ephansi lase-terminus lana ku-3rd Avenue ukuthi labo abathengisayo baye.
Abebandla leZANU-PF beqala ukukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo banika abalandeli babo indawo zokuthengisela kusukela kuJason Moyo kusiya kuHerbert Chitepo u-5 lo-6th Avenue. Umnumzana Joseph Chuma, ilunga le-Central Committee lebandla leZANU-PF, uthi ibandla lakhe alephula imithetho njalo uyaqala ukuzwa into enje.
I-council yiyo epha abantu indawo zokusebenzela emamakethi ngale. Ngakho ke ukuthi kuthiwa kulabantu abanika abantu izindawo zokuthengisela besebenzisa amakhadi ezanu-PF, ngikuzwa namhlanje njalo sengike ngakuzwa nje kungamahungahunga kwezinye indawo. Kodwa thina njengebandla lezanu-PF asiyenzi into enjalo, asihambi sinika abantu into engasiyo yethu. Nxa kulabantu ababesenza njalo babesenza ngokuganga njalo bezenzela nje bengasho ukuthi bathunywe inhlanganiso yethu ezanu-PF. Ngakho ngiyakwazi ubana umthetho ulakho ubana ukulungise khonokho. Njalo kuyamangalisa nxa usithi kulabantu bekhansile okhulume labo bathi bona kukhona kuyenzakala kuyaphila sibili. Pho nxa kukhona kusenzakala kuphila benzani bona ngakho lokho, ngoba yiwo umsebenzi wabo kumele ubana bakulungisise khonokhwana.
Abantu abaningi sebephila ngokuthengisa impahla eZimbabwe ngenxa yokugugudeka komnotho okwenza ukuba amakampani ehluleke ukwenza impahla. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lusegudwini udaba lwendlovu emhlanganweni oweConvention on International Trade in Endangered Species, CITES, osungulwe edolobheni lePanama City namhla. Iziphathamandla zeZimbabwe lazo zisePanama lapho ezizama ukuncenga ukuthi ilizwe livunyelwe ukuthengisa impondo zendlovu ezigciniweyo. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika aguqela eLesimapu kanye leBotswana athi awaphatha kahle ngendlela yenhlanganiso ye-CITES efuna kulawula ukuphathwa kwendlovu emazweni abo. Amalunga enhlanganiso ye-CITES lokhu esala ukuthi amazwe afanele eZimbabwe, Botswana, Namibia kanye leSouth Africa athengise inqwaba zempondo zendlovu. Umhlangano oqhutshelwa ePanama ukhangelelwe ukuthi uhlaziye lolu daba. IZimbabwe kanye leBotswana zizwe ezihamba phambili ukuthi kuvunyelwe ukuthengiswa kanye kwempondo zendlovu ezatholakala kundlovu ezazifelayo, kukanti ezinye zathathelwa abazingela ungekho emthethweni. Umnumzana Kabelo Sinyatso, okuhlanganiswe esiphathamandla ezibona ukulondolozwa kwezendle ngezansi kwezwekazi le-Afrika, uthi bazabonisana lo mhlangano lo ukuthi amazwe ayisadiki kumele ayekelwe elawule ukuphathwa kwendlovu.
Really our call and plea to further.
Siyacela amazwe abunhlanganiso ye-CITES ukuthi atshengise ukuthi thina njengamazwe abe-SADC esiyithi esilendlovu eziningi kumele sibe lelizwi eliqatha ukuthi inyamazana lezi ziphathwa njani.
Ele Zimbabwe kanye leBotswana yiwo amazwe amabili alinale liphezulu lendlovu kuzwekazi le-Africa. Ngonhlangula ele Zimbabwe lethusela ukuthi lizaphuma uhlanganiso we-CITES ngoba ingalaleli izikhalazo zamazwe athwaliswe nzima ukugcina indlovu eziningi. Obona ukulondolozwa kwendlovu emazweni afana leBotswana, Namibia, South Africa kanye leZimbabwe umzala Neil Fit uthi ngaboni ezinye izikhalazo zamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa ziphumelela ePanama. Kodwa uthi kulesidingo sokuthi kube lontshintsho indlela i-CITES eqhuba ngayo ibhizimusi yayo.
I do think it needs a total rethink.
I-CITES kumele intshintshe indlela eqhuba ngayo. Sekukuningi osokwantshintshayo lokhe le nhlanganiso yabunjwayo, kodwa kuba nzima ukuthi amazwe aweSouthern Africa aphiwe konke akukhalelayo.
Umnumzana Oscar Nkala laye obona ukulondolozwa kwenyamazana emhlubulweni ongezansi kwezikazi le-Africa uthi udaba lwendlovu kumele luphathwe ngobunono obukhulu emhlanganweni wePanama.
Ngoba izinqumo ezizathathwa laphana zingathathwa ngabantu bebuya ngomoya wepolitiki kungaphambaniseka izinto eziningi. Nxa sikhuluma ngendlovu lapha eSouthern Africa amazwe amaningi basitshela ukuthi bona hayi indlovu esilazo seziningi ukwedlula inani esingakwanisa ukuligcina. Kodwa imele sikhangele ukuthi amafiga zona lana esingadiwa ama-population estimates avela esiwatshelwayo namhla ukuthi hayi eZimbabwe indlovu zingaka eBotswana sezingaka. Avela kubo ohulumende bonabo abayibo futhi abaphinda bathi kona hayi indlovu zethu sezanele asithengiseni.
Unkala wesabela ukuthi ukuthengiswa kwempondo zendlovu kungabona inani linyamazana ezizingelwa okungekho emthethweni liqala njalo ukuqonga.
Asikhumbuleni ukuthi kuze kwenzakale okwakuthi kuze kuthengiswe ezawuqala ngo-2007-8 ezathengiselwa eJapan ngamazwe agoqela iBotswana leZimbabwe nxa ngaphambanisi kwenzakalani. Kwathi ngemva kwalokho kwalandela isivukevuke esikhulu izinyamazana kwabulawa indlovu kwabulawa amabhejana kuze kufike namhla i-epidemic yaqala khonapho ngemva kwama-off-sale wanlalwa kuthiwa yi-one-off-sale. Lokho sidila lama-effects ayo.
IZimbabwe lamazwe angumakhelwane ake avunyelwa ukuthengisa impondo zendlovu ngomnyaka ka-2007. IZimbabwe, Botswana, Zambia kanye leNamibia ziphakathi kohlelo lokubala inani lendlovu zona ezibikwa zidlula inkulungwane ezingamakhulu amabili i-220,000 emazweni womane la. Amanye amazwe awe-Africa athi iBurkina Faso, Senegal, Equatorial Guinea kanye leMali afike emhlanganweni we-CITES ukuyaphikisa ukufakwa etafuleni ngamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa esithi kakumiswe ukuzingelwa kwendlovu. Ndisidobo yendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Abezindaba abe-Reuters babika ukuba umongameli Volodymyr Zelensky namhla wethekelele idolobho le-Kherson elisanda kukhululwa libutho lakwele-Ukraine. Kodwa ele-Russia lona lithi lasusa ibutho lalo lisenzela ukulungisa okunye elikufunayo. UNathan Lemekani Nyirenda, odabuka kwele Zambia, obefunda kwele Russia, usebulewe kwele Ukraine. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele Zambia lidla amalahle ngoba uNyirenda wayevalelwe entilongweni. Akwaziwa ukuba wangeniswa njani kubutho lakwele Russia. Abezempila kahle bakhuthaza abantu eZimbabwe ukuba bahlolwe umkhuhlane wetshukela. Ngokubikwa ukuba kulomuntu oyedwa phakathi kwabalitshumi olomkhuhlane wetshukela emhlabeni wonke jikelele. Umlondolozi Ndlovu usethulela leli loludaba.
Lokhu kwethulwe ngodokotela labonge esibhedlela esizimeleyo eHarare ngosuku lokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wetshukela olo-World Diabetes Day. Bathi umkhuhlane wetshukela utholakala ngokudla kwalezinsuku njalo umuntu lakho ukuthapha ebazalini lakubokhokho bakhe. Umongi unkosikazi Brenda Ndlovu uchasise kabanzi ngomkhuhlane wetshukela. Uthi kumele uzulu weZimbabwe enanzelele ukuba uphila njani ukuze enqabele lomkhuhlane.
Ke kakhulu ebantwini abaletshukela nganje ukuthi abantu behlale bekwazi ukuthi bami njani ukuthi uhlale ukwazi ukuthi ulethukela kumba ulathukela ugqakathekile nga ulethukela ukwazi ukuthi ithukela lakho liku stage siphi.
Abantu bayabuya namhla
kakhulu kakhulu abantu bagcwele bayabuya kakhulu.
Kuyini lokukhuthazayo abantu abangabi lethukela abaphandla angabafuna ukuthi
abantu abangalathukela sibakhuthaza ukuthi khona i-diet especially ku-diet anje ukuthi abantu behlale beku-diet ukwenzela ukuthi ithukela labo linjani lingabe bengahlushwa lithukela abalemzimba aba overweight siyaba bayaxwayisa kakhulu ukuthi iweights zabo ziyehle zibe siyabatshela ukuthi kwakona nqa umakages amangaka iyehla ngamakages amangaka ukwenzela ukuthi ungabanjwa lejukela masinyane.
Lokhu kugcizelwe ngudokotela Peter Hadebe othi umkhuhlane wechukela ulakho ukuphazamisa indlela abantu abaphila ngayo. Omunye umongi unkosikazi Mafu okade ehlola abantu esibhedlela lesi ukhuthaza uZulu ukuba azimisele ukuhlola umkhuhlane wechukela.
Ilanga lanamhla liqakathekile kakhulu ebantwini abaphila belechukela. Ilanga lanamhla abantu babe betestwa ichukela bebonakala ukuthi ichukela labo lime njani, befundiswa kule education ebaphiwayo ukuthi baphile njani ngechukela, kuyini abele bekwenze ukuthi baphile bele mkhuhlane wechukela. So lilanga eliqakathekileyo kakhulu ngoba ichukela xa ungaphiwa ulwazi uyakwanisa ukuphila lalo iminyaka eminingi. So ilanga lanamhla liqakatheke kakhulu ngoba siyanika abantu ulwazi ukuthi abantu babe bekwazi ukuthi bangaphila njani balo mkhuhlane wethukela.
Bayabuya yini abantu namhlanje nxa sikhangele kwenzeka namhlanje?
Yes, abantu bayabuya kakhulu, abantu bayabuya kakhulu.
Ukubikwa ukuba abantu abaningi eZimbabwe bahlaselwa ngumkhuhlane wethukela, inhlanganiso ye-United Nations ibika ukuthi kulabantu abedlula izigidi ezingamakhulu amane 460 million emhlabeni wonke jikelele abaphila lomkhuhlane wechukela. Inhlanganiso le ithi liyakhuphuka inani labalomkhuhlane lo olakho ukwenza abantu abeyiziphofu begule umkhuhlane wezinso owenhliziyo leminye, abanye baqunywa inyawo ngenxa yalomkhuhlane. UZulu ukhuthazwa ukuba ahlale hamba-hamba kumbeze lula ukuze engahlaselwa ngumkhuhlane wechukela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Umntwana ophuma esabeleni seTsholotsho leminyaka eyisitshiyangalonye 9 obezithwele ngemva kokudlwengulwa ngocatshangelwa ukuba nguyise ubelethe umntwana oyinkazana namhla ekuseni e-United Bulawayo Hospitals. Iphephandaba le-Chronicle libika ukuba odokotela bamncedise ukubeletha ngokuhlinzwa i-cesarean section. Ubaba womntwana lo wabotshwa ngemva kwesehlakalo lesi, njalo umntwana ubengakwazi okwenzakalayo ecabanga ukubana ulomkhuhlane owenza isisu sakhe sikhukhumale. I-Studio 7 ixoxe lodokotela uJafet Moyo ukuze asichasisele ngokwenzakala emzimbeni womntwana ozithwalayo.
Emntwaneni omncane kuba nzima wesimakhulu ukuthi umntwana abengakwanisi ukuthi yenze afanele kwenze, engakwanisi ukuthi edlale labanye. And then nxa sesifika laphana yona ngokwayo isisu amanye izehlakation enjengabo-BT lokunye nje okungiqondana abantwaneni laba abathanda ukuzithwala okokuqala kuya phezulu. Nxa sofo kuya kuncane, indlela incane, indlela engakavuthi ukuthi khulu ukuthi ingakhuphe ongumntwana, uthole ukuthi mane umzimba wakho uyavithizeka imantwana bevela lokuthina sithi ama-3rd lama-4th degree izozakhe ngaphansi sezidabukile. Kwesinye isikhathi ebantwini abangatholi okufaneleyo uma ehelelwe ngikhaya mbeni osekhaya khona ngalo isikhathi sibe sidelwa ngaphansi izitoeletheni qalisa ukubona ukuthi umthando susuphokithi nakona ngamanzi.
Kulalo lo ngikubamba umlomo khonapho dokotela, kulalo lo umntwana le-9 ubelethiswe section 3 yiyo yini nda eyokuthi kuncela imali avithizeke ngaphakathi?
Yiyo sibili lo lenhlanhla mini yisehlala sibili, but ngithi ngomunye lo othola ithubu lokuthi yonakala ukuthi umuntu lo zithwele wazwa abelethiswa nge-operation. But bese kutholayo ukuthi ujwayele ukuthi into lezo zenzakala ezindabeni abantu abangathandi ukukhangelwa izibhedlela, abathanda ukuthi bona bazikhangela bona. So azange hlole nasithi umuntu uhamba ukuthi futhi uhamba kona every 9 months lelo right umntwana obuya lero umntwana onganani besides ukudabuka ngaphansi. Uyathola ukuthi kuleli thambo eyi-controller eyenza ukuthi unyawo luhambe yena leyo mthambo yal kulamathambo abaa ayalimali.
Dokotela, oza ukubana abantwana bangene enyangeni besasebancane 9 years umntwana kumbe kulezi nsuku sebengena enyangeni?
Hhayi, lo owangena eseminyaka leyo akhuhlane lo aso ukuthi into ekhangelela ukuthi yeso senzakala lo umkhuhlane outbreak puberty, ukuthi isingathi okuhlela khona ukuthi umuntu usengena kusuka kumathuwa ngathi kutlunge isikhathi singakafiki sina sasikhathi siyaqasa ungena esikhathini ngabo 13 years ngabo 13 years ungabona ukuthi sesicasa ukheni yobo 8-9 years ukuthi kwenzale ukuthi iphuthela yenzakalayo lapha ukuthi umuntu lo umntwana lo yehingile sinayo anytime ngakuphospona kumbe nimise lokho ungena kuze kuyefika ukuthi isikhathi wana sesi-right sesidobhi yethu.
Udokotela uJapheth Moyo exoxa le-Studio 7 ngocingo ekubulawayo. Umncintiswano wenguqu okudinga intshantshu zomhlaba wonke jikelele ukhangelelwe ukuqala ngensonto elizweni laseQatar, kodwa balutshwana abantu abazwakala bekhuluma ngawo edolobheni lakobulawayo. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umlandeli womdlalo wenguqu uWashington Sibanda uthi isikhathi umncintiswano wezwe zomhlaba ozadlalwa ngaso yiyo imbangela yokuthi ukhanye angathi abantu abalantshukuntshu lawo.
Considering ukuthi this time around World Cup izadlalwa ngoDisemba, from November up until December, I think isikhathi singajelekanga. Besikwazi ukuthi olalomi World Cup idlalwa June and July. So laphana ngoJune and July kuyabe ku-off-season, kuyabe kungela lutho. So bekumnandi ukuthi abantu babe le-interest ibhora balibukele. Kanti sesilandele uDisemba, abantu bacabanga into eziningi uDisemba, isikhathi sokukholisa izinto ezinjalo. And besiphakathi kwe-EPL, people they're still enjoying ama-local leagues. So nxa sesiya ku-break sokuseba le-World Cup, I think it makes it more difficult for abantu, because abantu kathi sebezikholisela ibhora leli likhona. Nxa sesiya ku-break sesiya ku-World Cup, I think it has really affected that. So for me, I think konkani ukuthi ishiftiwe. Since this time around yabe seQatar yadlala from November to December, I think it's somehow it just affected abantu ukuthi bangabi le-interest liyana liyayi kuliyana tisilayo iminyaka leyo.
Othengisa impahla zemidlalo uDaniel Bingadadi uthi lo nyaka akuthembisi ukuba ngenza imali ngokuthengisa amakawuso amaqembu azaphatheka emidlalweni World Cup.
Kanti sasila madwe, because people they are not asking for ama replicas, because they don't, that vibe is no longer there. Like that vibe, you World Cup yenzakala South Africa, people have got that motivation and vibe to follow all the teams. But this time it's very low.
UKeith Tsapi yena uthi imbiko yokuba kulabantu abagqilazwe ngesikhathi kusakhiwa inkundla khona le kweleQatar kanye leyokuba kule mithetho ecindezela amalungelo abantu lakho kudale ukuba abathandi bomdlalo wenguqu bangabi lothando le midlalo yalo nyaka.
I-World Cup le, I think, ihlupha into zama-human rights days. Ngale iQatar kule zinto eziningi ezingavunyelwe that in other countries ku-write singathi like into zama-human rights days, abuse things, people have been transported from other countries, African countries, besebenza khonale bangabhadali. And then people are now raising those issues now, so say 10 days ukuthi World Cup iqalise akusasebenze, even useblathe wakhona ngaleso susivume ukuthi they may be put out with the CNZ World Cup and the Qatar because of ABC and D. So I don't think we could have a fever in a day. It's a World Cup, you understand, but a fever in a day, I would die. People are now scared, which is hambi on a day. Why is it so hard on a day? They want to go up on a day, 5-10 years, a jail.
Intatheli yezemidlalo uThandiwe Moyo uthi usekela wonke amaqembu amele izwekazi laseAfrica njengoba ele Zimbabwe lingekho kulo mncintiswano.
Siyayibona i-World Cup years and ama-remote khanya soze sibe nawo, kodwa kungasenani siyifisele kuhle ama-African countries azadlala. Sibafisele okuhle bona abakade besirepresenta kubo-EPL ngabasirepresente sesise-Afrika khathesi. Sebesi represent Africa, so we wish them all the best.
Wasebenzela ehhovisini yeqembu leBulawayo City njalo engumlandeli weqembu leManchester United uSihle Nyathi. Yena uthi uzasekela loba yiliphi iqembu elilabadlali abadlalela iqembu leManchester United.
Obviously vele nje isikhayela ama-teams e-Africa, nothing else vele. But mostly mna vele Brazil yiyo phambili. After Africa then Brazil. Obviously mfuna uFred nguye njalo number one supporter, so ngihamba la yonke iplayer edlala iManchester eyabidlala ingapha World Cup.
Intatheli izindaba yezemidlalo uLove Modube uthi lo nyaka amaqembu aphuma kule Africa la walalo ithuba elokuqhuba kuhle kumncintiswano lo.
Siya ekudlaleni lapha, ngibona ngani eyalo nyaka kungaba yicompetition esingathi ivulekile, is an open.
Good Life Talk namhla sixoxa ngomkhuhlane wechukela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngugaino kumede Saidi ngisithi asidibaneni ngo 6:30 ekuseni kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.